Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 18 kumabaza 2021 ngoGift Dube. Ngendaba zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuba babambane eZimbabwe. Njalo uncoma uhlelo lwe-National Youth Service.
Regarding youth development and empowerment, government successfully reviewed.
Mayelana lohlelo lokuthuthukiswa kwabasakhulayo, uhulumende sekhangelisise kakutsha lolu hlelo njalo sephendukise uhlelo lwe-National Youth Training Program.
Kulabanye abathi kabathakazeleli usuku lukazibuse ngoba bayancindezelwa kwele Zimbabwe.
Ezokwenzakala la o efunakala la. Ikuthi nje ilizwe linqunywe phakathi.
Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi balwela ungaqedakaliyo.
Konke into ifahlakele. Singakholisani kambe elizweni eselile mgwaqo edabukileyo.
Kodwa abakumandla lezanu PF bathi kuningi okwenziwa nguhulumende kusukela ngomnyaka ka-1980.
Kamnandi sikhule abantwana beZimbabwe sebelakuthi labo bazibonele ukuthi baselizweni labo.
Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lasikhombisa asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulomsakazo. Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lasikhombisa asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane ezingamajumi amahlanu 35,806 sebehlatshwe okwesibili amajekiseni anjengeye-Sinopharm. Luthi eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane lengxenye 1,552 asebabulawa umkhuhlane we-COVID-19. Abantu bafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 37,699 sebehlelwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Sokwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu babambane eZimbabwe ukwenzela ukuthi kuguqulwe umnotho welizwe obungathuthuki ngemfanelo eminyakeni eminingi edluleyo. Ubathobile Masuku usethulela lolu daba.
Mnangagwa wethule amazwi lanamhla eState House eHarare kunanzwa usuku lukazibuse phansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 41. Together growing our economy for a prosperous, resilient and inclusive society. Uthe kumele abantu bakhanyele obekusenzakala elizweni lokwenzakala okwamanje ukwenzela ukuguqula umnotho lokunye. Uncome lokuvuselelwa kohlelo lwabatsha olwe-National Youth Service olwesatshwa ngabaphikisayo abathi lusetshenziswa sonke isikhathi kusenziwa ukhetho eZimbabwe.
Regarding youth development and empowerment, government successfully reviewed.
Mayelana lohlelo lokuthuthukiswa kwabasakhulayo, uhulumende sekhangelisise kakutsha lolu hlelo njalo sephendukise uhlelo lwe-National Youth Training Program. Lokhu kuzaletha indlela ebanzi yokuthuthukisa abasakhulayo ngendlela ehlanganisa inhlangothi eziningi. Lokhu kuzaletha ukungiwa kwabantu abalolwazi njalo abathembekileyo bekhuthele lokuthanda ilizwe labo. Lolu hlelo luyabe luzaletha ukubambana elizweni.
These provide a broad framework.
Umnangagwa uphinde wathi uhulumende wakhe ufisa ukuhlonipha ngemfanelo bonke abantu abalwa impi yenkululeko lababeyisekela. Uthe lokhu kugoqela ukulungisisa isithombe sikambuyane handa esizakhumbuza abantu ngokwenziwa nguye kuqala ukulwisana labamhlophe. Uphinde wathi abantu akumelanga besabe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba awokulwisana legciwane le-COVID-19. Uthe amajekiseni asetshenziswa eZimbabwe ahlolwa luhlangothi olukhangelane ezihlobene lemithi olwe Medicines Control Authority of Zimbabwe womhlabathi owaphiwa abansundu umnangagwa uthe uhlelo lolu kalusoze luviselwe emuva ngoba luthakazelelwa nguZulu. Bakhona abancome amazwi kamnangagwa labanye njalo abathi luqakathekile uhlelo lwabatsha olwe National Youth Service. Omunye wabo unkosazana Yolanda Chuma.
Mina mbona ngani nxa uhulumende engafaka uhlelo lolu olwethu abasakhulayo kungasisiza ngoba khathesi ungavele uphushe i-A-level nxa ungazange uthole imali yokuqhubekela phambili ugcine uvula umsika vele. Uthi lalabo abaqedile ema-university abatholi imisebenzi kugcine kungasakhanyi vele umahluko phakathi komuntu owenze kuhle esikolweni longazange akafunde. Ngibona engani i-training program laser sinceda njalo sike sezwa ukuthi akula fees ebhadalwayo. Ngalokho ngibona ngani impilo yomuntu wonke omusha isingathuthuka iye phambili.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, uthi ibandla elibusayo selilungiselela ukhetho luka-2023 ngokuthi abantu abatsha laba kube yibo abazethusela uZulu ukuba akhethe njalo ibandla elibusayo.
National Youth Service ayisiwe elizwe. Ipartisan National Youth Service ezana sebeintroducer futhi bona bana ama green bombers okuthiwa ngama border gaze abantu abafundisa ukuhlukumeza abazali babo. Siyabazi basebenza into ezimbi, siyamangala sebefuna futhi kuhle kuthiwe bafake emsebenzini senzele ukuthi bavotele bathusele abazali ukuvotela iZanu-PF. Lokho sithi hayi asikufuni kudemokrasi.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, usola isinqumo lesi esithi abatsha bazafundiswa ukuba yizikliwi.
Ihlelo lweNational Service in a normal country asohlelo olubi uzakhangela ukuthi kwamazwe athuthukileyo ehlelo lolukhona bekodwa kwelakithi kwele Zimbabwe uhlupho ngalolu hlelo lweNational Service ukuthi uZanu PF ithatha amathuba ifundisa abatsha ukuba yizidlova ukuba yizikliwi betshaya abadala ikakhulu ngesikhathi sama-elections. Njengoba nje sinanzelela ukuthi sokusele iminyaka emibili ukuthi kube ngama-elections, iZanu PF sihlilungiselele ukuthi laba abatsha baqeqetshayo babe bazatshaya abadala beba-intimidate ukuthi bebe lokwesaba nxa kuzathi ukuvotwa ngo-2023 abadala besebevotela lona ibandla leZanu PF.
Kusenjalo umnumzana Nelson Chamisa wethile umbiko namhla esithi kunzima okwenzakala eZimbabwe. Isikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Sibanda uthi uChamisa uhlutshwa ngokubhekane loZulu.
Umongameli uNelson Chamisa uthi yena ukutholakala kukaZibuse asukela ekusebenzelaneni ndawonye kukaZulu weZimbabwe nezinkokeli ebezikhona ngaleso sikhathi kodwa njalo umongameli usuke wakhuluma ngokuthi uZibuse lo akasalethanga inguquko ukuthi kulokho kulabantu abasemajele ababotshelwe ukuthi bebakhankasela ilungelo labantu. Ukhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi ahlanganyele asebenze ndawonye laye kuze kutholakale uZibuse ogcweleyo.
Umnangagwa uphinde wabika ukuthi umnotho welizwe uthuthuka ngemfanelo loba kulomkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabanye abantu abathi abathakazeleli uZibuse ngenxa yokubandlululwa. Abanye babo bathi kuza kuba lempi eZimbabwe nxa bebandlululwa ngabadabuka eMpumalanga. Kodwa kulabanye abathi okwenzakala elizweni kulungiswa ngomlomo hathi izikhali. Umnumzana Leonard Dube ngomunye wabathi sebekhathele ukukhahlanyezwa ngabadabuka eMpumalanga.
Into ezokwenzakala la o efunakala la ikuthi nje ilizwe linqunywe phakathi. Manje ukuthi izwe linqunywe phakathi ayikho indlela ebhoda ngale. Indlela kumele ukuthi idlule khona lapho kumele ukuthi idlule khona. Indlela leyo sizoyihamba kanjani wena zwakele kungazange kuyiwe empini ngoba ngaphandle kwalokho ayikho indlela ebhoda ngemuva.
Umnumzana Pastor Mweli Magwizi okunhlanganiso yeZipra Veterans Association uthi kulusizi okwenzakala eZimbabwe.
Thina esalwayo empini sathokozelela ukuthola uZibuse. Kodwa ke sisike sesinanzelela sesibona ukuthi hayi uyuzubuse simtholile eminyaka siyedlule kodwa inkululeko sibili kayikho akula nto namhlanje singayikhangela sithi siya kholisa yona kambe yonke into ifahlakele singakholisani kambe elizweni eselilemgwaqo edabukileyo singakholisani kambe elizweni eselingasela mali ilizwe elingasela kudla ilizwe elingasela msebenzi zonke izinto seziphelile zibhidlakile
umagwizi uthi bayakhala bonke abalwa impi yenkululeko kanye lozulu
izimbabwe kayiseyilo lizwe lelani esalilwelayo sibuhlungu kakhulu thina amalwe icatsha ukuthi namhlanje yebo kambe kungabe sesikhangelane nozibuse kodwa singakhululekanga sidinga inkululeko inkululeko izokuza kusasa kungcono sisebenze bantu bezimbabwe ukuze inkululeko ize ngoba kathesi sithunjiwe sithunjiwe ngabembi begolide sithunjiwe ngabembi bemhlabathi yethu abayibuthayo befake ezikhwameni zabo besidla beyibo bodwa
abakubandla lezaphu abasuka kumanyano webandla lezanu p f lelezi-p f zaphu bathi kabalunanzi usuku lukazibuse umnumzana patrick ndlovu umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezaphu ezansi yakwelezimbabwe uthi bayahlupheka abantu phansi kukarhulumente kamongameli emerson mnangagwa
njengeqembu lezaphu ilanga lokukhumbula inkululeko asawonti lisaqakathekile empilweni zabantu ngoba abantu balambile abantu abasebenzi abantu bayadubeka akula muntu nje olesikhathi sokuthi angacabanga ukuthi ukhululekile ngoba khathesi sesifana abantu beze bekhumbula ukuthi le Gibhithe sasukuyiRhodesia kwakungcono sebengathi sebeze bekhala abantu beZimbabwe nje abantwana baka-Israyeli bethi kungangcono uMose babisele eGibhithe ebugqilini ngendaba yesimo sesizwe esesikuso so thina njengeqembu lezaphu silokudana okukhulu ngaleli langa silokudana okukhulu ngegazi elachithekayo elabafowethu ukuthi igazi labo ngani selizeneze lachithekela amanga nje so lilanga esizwa ubuhlungu kakhulu ngo-April 18 ngoba abantu bafela izeneze
undlovu uthi abantu kumele bazikhulule
sinika abantu ithemba lokuthi ngabathatha amandla abo bazilwele khathesi uhulumende lo bazikhulule uhulumende lo wencindezelo wabantu abamnyama njengoba bazikhulula uhulumende wencindezelo wabelungu abantu abathatha amandla ngoba ngawabo
umnumzana Philip Gawule okubandla lezanu PF uthi bakhuluma ize abantu abathi kumele kuqunywe ilizwe ngenxa yokuthi bakhahlanyezwa yilabo abadabuka empumalanga
ilizwe leli ile sisekelo sombuso walo otshoyo ukuthi limi njani Zimbabwe is a unitary state yiko kukhona kusisekelo sombuso kanti laba sebesithi ilizwe kaliqunywe liqunywa njani ilizwe leli njengoba vele ilizwe leli yilizwe elilodwa elilemihlobo etshiyeneyo yabantu alisoze liqunywa ngabantu abazikhulumela nje iinkulumo zabo zebhawa laba abakhuluma into zabo abakhuluma into zabo ezingaqondanga zokuphambanisa ilizwe lokudivide abantu njalo nxa bekhuluma ukuthi abantu bazakwale kuzaba le mpi impi yakhona lobani bazayenza lobani impi yakhona kuba ngulwelwane
lokhu kusekelwa ngumnumzana Balaki Nkomo okubandla lezanu p f othi kunenge osokwenziwe libandla lezanu p f kusukelela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980
umuntu wayengavota abelamaplazi amakhulu anjealazi atho sesikhala futhi kwezembiwayo esingathi ngama-minerals umuntu omnyama wayengafuni samtanje sikhululekile abantwana bezimbabwe sebelakho ukuthi labo bazibonele ukuthi baselizweni labo njalo sesikuthatha futhi khokuvota into engcamba bengavuna ukuthi bavote so asikukhaleni ukuthi usuku lolu luqatheke kakhulu ithi thina abantwana bezimbabwe
umnumzana Mdulisi Hanana okunhlanganiso yedumiso Dabengo Foundation uyakuphikisa lokhu
khathesi umkhonomo wethu uyantengantenga imali yethu ayithenga isebenzi kwamanye amazwe abantu abatsha abasebenzi uzathola ukuthi kulo muntu owazalwa wamhla sithole uzibuse la namuntu ongazaka asebenze umhlabathi kasilawo usezandleni zezanu sibuswa izanu lochuku eyabulala abantu bakithi kakhulu uhlangane umhlubulo wamathabulelendi ngegugurahundi kuzobela namuhla indaba yakho iyanyathezelwa abantu kababhadalwanga abantu kabaxoliswanga amathuna bobabamkhulu labo bababethu abafaka igukura kunda lokho bayangangcwajo akulazibuse esingamjabulela kumbe singabiyoza ngakho sithi hayi sithole lokhu lalokhu lalokhu ya
lo Dube naye uthi akusizwe kube lokuthula eZimbabwe kuzokulungiswa umbhuqazwe wekukurahundi
awukho umuzi nowodwa eMathebeleland ongathinthwanga igukurahundi ungakhomba nje ukuthi lapha badlwe nguli umama wakhona lapha badlwe nguli intombazana yakhona lapha kwabulawa abafana banje kwabulawa ubabonje kwenziwa lokho inkululeko yaseZimbabwe ukufika kwayo it was the replacement ye colonization yabelungu kwasa colonizedwa ngabantu abamnyama
uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu bakhulumisane ngomphuqazo wekukurahundi kwabulawa khona abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 eMathebeleland lenkabazo. Singangangeni kusigaba esilandelayo silesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izibhedlela zeJohns Hopkins University City sokuba labantu abedlula izigidi ezilikhulu namashumi amane 140 million asuhlolwe emhlabeni onke jikelele batholakala bele COVID-19 sithi sokubhubhe abedlula kancane izigidi ezintathu 3 million kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle olecenters for disease control kuzokazi le-Africa luthi kula bantu abaphose izigidi ezinye lengxenye 4.4 million asebehlolwe kuzwekazi le-Africa batholakala phelo mkhuhlane we-COVID-19 abantu abangamakhulu ayisikhombisa 700 basuswe izolo esibhedlela se-Charlotte Maxeke Hospital kwele South Africa obekulo mlilo owethusayo iziphathamandla zikahulumende zithi akula muntu olimele ngesikhathi kuvutha amalangabi esibhedlela lesi uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili lo nkosazana sikhathele nyathi lapho sikhuluma khona ngabantu abangendanga
nxa suyi-independent ungumama usuzenzele kuba nzima kakhulu ukuthi ubuyisutshelwa ngokuthi la ngale ngikhaya umama layo uthe osisi bathe ye into ezinje sezithe wena vele uyakusukhangela okwakho ukuthi ukusolva njani wena ani into esukibisihlupha laphaya omama babe sebezibonele kudala ukuthi eyakho ilife iyayikwanisa njani so nxa sebizelwa ngezinye inhlupho ziba nzima phezu kwakhe and uyabe engasafuni isicathulo esizakhala ngakwakhe ngoba yena vele uzijwayelele sakhe sizikhalela sodwa yabona ukulawulwa sokhulila sonto elula ukulawulwa kuya kube mnandi umuntu eqala emncane khona phana sitshela ukuthi namhlanje awuye echurchi siye endaweni enje kundiswa kuthiwa yekela lokhu uyenza lokhu kuba nzima ebantwini abangomama sebejwayele ukuziphilela bebodwa so mbona ngani yiyo indaba ekhona kubomama kakhulu angazobaba but obaba kwandanga ukuthi abe ngumahlala yedwa azaguge iba nzima but omama hhayi kuba bakujwayele futhi bakwanisa and uyathola ukuthi uright nje kala stress
ye akuvalelisa uzulu kwabafitshane manyathi khonapho
hhayi lokugcina semvalelisa abalaleli ukuthi I think umende umnandi umuntu esesemutsha engakahlakaniphi ahlakhule lawo azahlakaniphe esephakathi kwawo ngoba ungaqala ukutesta impilo yokuba wedwa uzuzuza ufike obo 30 something to 40 uwedwa bese uthiwa uyathathwa from 40 years kusiyale I think ukuba nzima ke lapho ngoba uyabe usukhulile usule ingqondo la usule izinto zakho lazo ngale wedwa eceleni labantu abakho sebebakhulu kumbe ngolabantwana kumbe ngolomntwana ukuthi ke manje uyokuba umakoti ongugogo kebe kungasayenzi labana abantu labo sebezayihluleka lokuchayela umthetho ngoba vele lawo lo wakho umthetho so labo makhelwane sebakujwayela vele ama customers ajayela ungumanyathi sebemangala mhlawumbe kusongake yabadisturb engqondweni ukuthi kanti manje lokho omdala la eseceleni lapha sokumba engathi bejwayele ukuxoga lami besidlala bengitshatshayo sebezayesaba phela sokulokhulu la eceleni ngiyayibona nje ngithuthi nje life yakho niya lisiza sizaqalisa ukutshintsha iba nzima ngoba usumdala. Ngiyabonga abalaleli.
Haye uhlelo lwethu luma lapha kolamhlanje bese losikhathele nyathi yena ongendanga njalo wayingcwedi kwezamasiko esintu. Asidibaneni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Ngigcina amasiko wethu owangusenziwe manje. Ngigcina amasiko wethu owangusenziwe.
Soku isikhathi sokholo lwesiKristu silontukabeni komo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli kuleli viki, ngiyathokoza kakhulu ukuthi sihlangene njalo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Lokhu sisaphuma kupasika, ngifuna ukubala kuLuke chapter 24 iverse ka-46 nisehla phansi. Wathi kibo, kulotshiwe ngokunje ukuthi uKristu uza kuhlupheka avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka lokuthethelwa kwezono ezizweni zonke, kuqalwe eJerusalem. Linake liwe ngabafakazi balezi zinto. Ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi ukufa lokuvuka kwaJesu kuqakathekile, yebo. Kodwa into eqakathekileyo njalo yikuthi esinazela lapho uJesu ayithiyela abafundi bakhe, njalo ayithiyela lathi, yikuba ngabafakazi bevangeli. Isikhathi esiningi abantu babe befuna ukubuya ukuthi babusiswe kuphela uNkulunkulu empilweni zabo. UNkulunkulu abenzele izinto ezinhle kodwa bakugcine ke khonoko kube ngokwabo. Ikanti siyananzelela lapho umlayo kaJesu awuthiyela abafundi bakhe, yikuba phumanini liye kwabanye abantu. Okokuqala sinanzelele ukuthi lapha wakhuluma ukuthi kumele kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka. Into engifuna uzibuze yona ukuthi intshumayelo leyo izwayo kumbe wena intshumayelo oyithumayelayo iqalisa yini ngokuthi kumele abantu baphenduke na? Ukuphenduka kuqakathekile. Siyananzelela yena uJesu ngokwakhe wathi eqalisa evula umlomo wakhe wathi phenduka nini ngenxa yokuthi umbuso wezulu ususeduze. So ukuphenduka kutsho ukuthi umuntu enhliziyweni yakhe uyafika esigabeni ukuthi ananzelele ukuthi into leyo ayenzayo ayilunganga, njalo udinga uThixo ukuthi amsize empilweni yakhe. Njalo umuntu ophendukileyo singananzelela uZakheus, siyabona ukuthi wayethathela abantu izimali zabo engu-tax collector kodwa wathi sephendukile okweqiniso wama ukwenza khonokho. Umuntu ophendukileyo uyachiya izinto akade ezenza, yiluphawu lomuntu oyabe sephendukile lona. Khathe siyabona ntane ngumuntu esithi mphendukile kodwa lokho phakathi kwesono senesu ayivele elasu. Amandla evangeli ayenza ukuthi nxa umuntu sephendukile achiye into akade eyenza, achiye isono akade ephila kiso, kuze kuthi lalabo abambonayo bamangale ukuthi hawu, kanti kwenzakaleni kuzibani lozibani. Yiko okokuqala yikuphenduka. Okwesibili yikuthi kumele thina nxa silifakaza leli vangeli kukhani ukuthi siphakamisa ibizo likaJesu. Abantu abaningi nxa bethumayela ivangeli kuyabe kungasakhani ukuthi kuphakanyiswa ibizo likamfundisi, kuphakanyiswa ibizo likamprofethi, kumbe kuphakanyiswa ibizo likaJesu. Ngoba uyakhuluma uPawulu kwabaseFiliphians ukuthi akule elinye igama esaliphiwayo kumbe kusezulwini kumbe lapha emhlabeni elingaphezu kwawonke amagama ngaphandle kwegama likaJesu, njalo yilo elikwanisa ukusindisa abantu. Kodwa siyasibona abantu sebesuka, umuntu usethumayela ibandla lakhe kumbe usethumayela ibizo likamfundisi. Lokhu ayisinto engakwanisa ukuphendukisa abantu, kodwa into ephendukisa abantu yikuthi kuthunyayelwe ibizo likaJesu lokuphenduka kwabantu. Okwesibili into eyenzakalayo ngenxa yokuthi uJesu wafa waphinde wavuka esiphambaneni yikuthethelelwa kwezono zabantu. Ilizwi likaNkulunkulu lithi wozani kimi lonke elisindwayo.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba igama lika Jesu sesithandaza ukuba ngabe ilizwi lakho namhlanje lingangena phakathi kwenhliziyo zethu siphenduke phakathi kwezono esilazo nalapho esiphambanise khona njalo ngiyathandaza ukuba laba abalemthwalo uNkulunkulu wami ayiphakanyiswe namhlanje ngegama lika Jesu ibe kuwe ukwenza ukuthi bona bakhululeke egama lika Jesu siyathandaza amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisfanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungami Linkungo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkungo ungathini lokusasa mfowethu. Sike sizwe ezabatsha.
Linali tshona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Gobe namhla sixoxa ngosuku lweIndependence Day kuhlelo silo Ashley Phunye olwela ilungelo likaZulu kanye lwat Maya Maskati okugatsha lwabatsha lebandla leZANU-PF sizaqala ngokuzokuthi uAshley uzathini ngokuqhakatheka kwalolu suku kwabasakhulayo Phunye ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngokuqhakatheka kwalolu suku.
Ngiyabonga ukuba phakathi kohlelo lolu. Independence Day iqakathekile kithi ngoba lulusuku olusikhumbuza ama sacrifices ayenzwa ngabantu and lulusuku esicabanga khona ukuba singazinikela ukwenza into siyakwanisa ukunqoka.
Siyezwa abanye abontanga besithi akukho kokuthakazelela bathi basancindezelwa, ukubona njani lokho?
Kuliqiniso ukuthi eZimbabwe kulokuncindezelelwa kanti singakhangela amaports kugcwele ama political prisoners abazama ukukhuluma okubi okwenziwa yihulumende kodwa uhulumende kakho open ukuthi alalele ahambisane lama citizens. Siyabona ama cases abo makombolelo aruzivishe indaba esitshengisa ukuncindezelelwa.
Ubona ngani uhulumende kamongameli Mnangagwa uyasebenza gadalala na ukuthuthukisa intsha elizweni?
Ukukhuluma kulula kulokuyenza. Siyezwa ukukhulunywa ngumongameli kodwa kumele sibe lesikhathi sokuzibuza ukuthi yikho yini okufunwa ngabantu, yikho yini okufunwa ngamayouth ukuthi kube le bank yabo. Ngoba amayouth afuna into ezibambekayo abazithwelayo mihla ngemihla, afuna imisebenzi bekwazi ukuthola nje impilo enhle kwelabo ilizwe. So kule singabuthi ngama misplaced priorities.
Hayi siyabonga Phunye ngokungena kuhlelo. Zulukandaba asizweni ukuthi uAdmaya Maskati uthini ngalolu daba. Adamaya tshela uZulu umbono wakho ngalolu daba.
Ngiyabonga ngiyathanda ukuthi lesibhedi dethu eZimbabwe usuku lolu phakatheke kakhulu ngoba lwasipha ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sizibuse njengabantwana beZimbabwe. Ende kwabasakhulayo ngibona ngathi uqhakatheke kakhulu ngenxa yokuthi bayasinika futhi ithuba ukuthi singene kwezombangazo. Ngoba nje iground dankhona liyabe lingekho lefu bhati siyalazelela ukuthi bakhona nje abakusakhulayo bakhona nabo nafana kwezombangazo abantu ukuthi bekhulumele ngalokho. Sikhona apho nje sanazelela futhi ukuthi kulamathuba amaningi avulekayo ngosuku lolu sanazelela ukuthi kwalokho abantu bakwazi ukuthi bavote basebenze abontanga baye esikolu.
Sizwa enye intsha isithi bona basancindezelwa, ukubona njani lokho?
Ya umbono wabo uyakunjalo angithi but esifanele sikunanzelele ukuthi amazwi onke alendlela yokuthi baphatha njani uhulumende wabo angithi kulokhu kuya ngokuthi izinto sizibona ngaluphi uhlumbe ngawukho umbono. Singakhangela kithi kakhulu ndaba ukananzelela ukuthi vele kwezombangazi thina singathi sihlale sifake kuma-sidelines ngenxa yokuthi kukhona imigiqo esingakutshelwa kumbe kuyabe kwenzakala izinto kwezinye indawo sinifike singazazi kumbe ezinye izinto yayenzakala kudala seziphindi kwakathesi. Ukuthina njengontanga ufike undlini kumbe ungeleni into enelelana kuyabazia. So ngibona ngathi abantu abaningi besiuhulumende but mina ngokubona kwami njangokushisa kwami ukuphinde yithi. So xa uhulumende eyithi sinento kumele sizilungisele izinto but izinto azilungiswa ngokuthi singene emgwaqweni basukukuhlabela cha izinto angithi but zilungiswa ukuthi singene engeleni zombangazo sihambe kathi khona fana ukuthi se-parliament elungisa imithetho ingabe isiseza thina njengabontanga. Abontanga
hayi Zulukandaba, sithanda ukubonga uAdmaya Maskati kanye lo Ashley Phunye ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Gobe.
Happy Happy Independence Day. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Wenze midlalo iqembu le Dynamos Football Club linqobe ele Highlanders FC elakobulawa 2-0 kumkezo ye Independence Cup. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalisayo ngu Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.